hayi kamangali mina ukubona kulabantu kule state ezingafika 19 ezisekela uDonald Trump. UDonald Trump ube ngumuntu lwano owaziyo ukusebenzisa ukwehlukanisa abantu, wakusebenzisa kuhle, wakuphatha kuhle. Yiko kambona ukuthi bangekele ukuthi bamsekele. Ngoba ungakhangela ukudabukana phakathi kwelizwe leli kukhulu kakhulu, ukuthi abanye basekela lokhu, abanye basekela lokhu. Wakuhlabela yena kakhulu ukuthi left, right, abaka left, abaka right, abaka left, abaka right. Kuyangena ebantwini. Kanti ke ungamkhumbula esakhampena lapha ngo-2015-16 wakwakhuluma wathi mina ngingadubula umuntu lapha estridini e-Main Street. Akula nto engenzakala, abantu baqhubeka belokhu bengisekela, baqakeza abantu baqakeza.
Khonoku ukuphikisa ukhetho okwenziwa ngumongameli Trump, ubona kuzaba lomthelela onjani kukhetho oluzayo?
Ye, lokhu njengoba sikhuluma ngokudabukana kwelizwe, ukwehlukana kwabantu, lokhu esingathi thina i-division ekhona e-America, ibonakala ngathi ayizange ibe khona enjengayonale. Yikho-ke ungakhangela ama-votes, kuyakhanya ukuthi abantu behlukene kakhulu. Kulabantu esingathi laba bamhlophe i-half-half, 70 million abasekela uTrump, 70 million abasekela uBiden. Yikho-ke kuyakhanya ukuthi kuqamukene sibili kwathi khwa phakathi. Kuthekho lapho-ke ku-70-70 le kwase kuzevela abamnyama laba esingababiza sithi swing vote, basebeswinga besiya kuBiden, baba yi-8 million. So-ke yibo laba baphushe uBiden ukuthi athathele umbuso. Kulabantu abaningi kakhulu sibiza abasekela uTrump, abakhulumayo nalinto yokuthi uthathelwe ama-votes, ngoba nxa ungakhangela i-70 million ngabantu abaningi kakhulu. So-ke kukhetho oluzayo kuzamela i-swing vote yona le eyabantu abamnyama ingaze yabuyela phansi, inikele ukubuyela phansi ukuthi bahlale bangayivota. Kuza kwenza ukuthi ilizwe lidabukane kakhulu kwedlula lokho elikho khona. So yikho engikubonayo mina ukuthi kuza affecta kakhulu ukhetho oluzayo lokhu akwenzayo, ngoba kabasoze bakuyekele ukukhuluma for the next 4 years. Babe lokho sithi satshontshela ukhetho njengakhona lokho kuyabe kulokhe kulomkenke yona lowo. So-ke ilizwe leli i-democracy yona leyo kuthiwa i-democracy, ambona ngathi ichayekile kakhulu. Sizabona ukuthi kuzaphutsha kuthini ngombuso kaBiden.